Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe lelithuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-20 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu komfanekiso wevidiyo olabasekeli bezanu PF betshaya islogan besithi umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Tsamisa kumele asuselwe amanqe abulawe.
IZimbabwe njengelizwe kuloswazi abalitshaywa uNkulunkulu okufanele baliphendule, baphenduke babe ngabantu abaqotho, abantu abathi bangezwa ubuhlungu bazi ukuthi ubuhlungu buvela ngabo.
Ukunqoba kukamongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa ukukhokhela imandla le-ANC ngomvulo uthiye abanye belembono ehlukeneyo ngalokhu okwenzakeleyo.
Esokubone ukuthi kusukela ngesikhathi umnumzana uCyril Ramaphosa siba umongameli waleli bandla, usekelo lwaleli bandla lusukelwehla.
Umbiko owethulwe isigodlo sommeli weleBhilitane othi amatitshala eZimbabwe alakho ukuqatshwa ngomnyaka ozayo khonale kweleBhilitane usudale ukuxokozela.
Ababalisi eZimbabwe ngesimo seholo labo akula abangakwenza ngaphandle kokuthi lapho ababona khona kumbe abezwa khona kungani kule ndlelo elingcono batatazele bayibophe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC selisole abasekeli bezanu PF abaphume emfanekisweni wevidiyo enkundleni zokuxhumana betshaya islogan besithi umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Tsamisa kumele abulawe. Ivandla le-CCC lithi isehlakalo lesi siveza sobala ukuthi ivandla lezanu PF liqoqa udlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ibandla le-CCC lithi amapholisa kumele abophe abasekeli bezanu PF laba ngoba betshotshozela udlakela. Kunyanga isanda kwedlula kulelunga lebandla lezanu PF umnumzana Upton Mashayanyika laye okhulume komunye umhlangano esithi uTsamisa kumele abulawe. Ngemva kokuhlokoma kwabantu amapholisa athembisa ukuphenya lokodwa lanamuhla uMashayanyika kabotshwanga. I-CCC ithi ukungabotshwa kukaMashayanyika labasekeli bebandla lezanu PF laba abakusehlakalo esitsha kuveza sobala ukuthi amapholisa asebenza lebandla lezanu PF. Ilunga le-CCC uMnumzana Job Sikhala uselengxenye yomnyaka evalelwe eChikurubi ngemva kokubotshwa esetheswa icala lokutshotshozela udlakela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga le-CCC uMnumzana Abednego Bhebhe.
Engingakutsho uNtungameli ukuthi abalaleli babekwazi ukuthi iZimbabwe njengelizwe kuloswazi abalitshaywa uNkulunkulu okufanele baliphendule, baphenduke babe ngabantu abaqotho, abantu abathi bangezwa ubuhlungu bazi ukuthi ubuhlungu buvela ngaphi, abantu abathi bangakhangelisisa impilo zabo bazi ukuthi ziphithwa kuyini, njalo abantu abathi bangakhangelisisa imbono eyenzakalayo kuhulumende bazi ukuthi ukungasebenzi kwabantu ababo kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi ukusweleka kwemali kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi kube nendlala elizweni singasakhulumi ukuthi izulu kalinanga, bazi ukuthi kuvela kuhulumende ngoba zinhlelo ezikhethelwa abantu ukuthi babe nguhulumende. Kodwa-ke thina silomnyama ngoba abethu kayisibo zinkokheli kodwa ngobhinya. Uyabona umuntu okuthiwa ngubhinya ngumuntu owenza into komunye umuntu ngaphandle kwemvumo yakhe. Umuntu owenza into komunye umuntu emuzisa ubuhlungu. So thina sibuswa ngobhinya ngoba basizwisa ubuhlungu. Sibuswa ngobhinya ngoba basebenzisa lokho esingakufunini. Okusikelayo ukuthi abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi-ke sesifikile isikhathi sokuthi bazimuke amakhwapha bazi ukuthi nxa befuna ukuthi lize lelilunge kufanele babekwazi ukuthi okuphambi kwabo okuyikho abakuthi nguhulumende kakusafanelanga ukuthi kube kukhokhela ilizwe. Ngoba kakunasizathu sokuthi nxa libandla elibusayo liyetshaya izilogani ezifisela kumbe ezinokuthi omunye eliphikisana naye kufanele afe. Yibubhinga, yibuqinu, yibubulali, lidlozelibi, idlozigidelandlini elibulalayo.
Kungaba kusitshoni lokhu baba Bhebhe nxa abantu beyaphuma besithi phambili ngokufa kukaZibani khonapho ilizwe likhangelane lokhetho ngomnyaka ozayo?
Kuyabe kutshengisa ukuthi ngabantu abaphila ngegazi, ngabantu abaphila ngokwethusela, ngabantu abaphila ngokuthi kufanele kufe omunye ukwenzela ukuthi ngithole engikufunayo. Lokhu abakukhuluma yizifiso zabo ngoba abantu bagcinwa nguNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Njalo abantu bayagcinana bona bodwa. Okuqala ukuthi izani ilaso isifiso sokuthi ngabe uChamisa uyafa, kodwa okwakathesi kakula ongadobha umbhobho ayemdubula. Bangadinga izindlela eziningi zokuthi ngabe bayambulala, kodwa lo ophezulu uzamvikela. Abantu beZimbabwe ngoba bamthembile bazamvikela. Imithandazo yabantu izabakhona ukuthi imvikele. Nxa isikhathi sase singakabhalwa,
kulo msekeli weZanu PF oke waphuma kunyanga ezedluleyo esithi uChamisa kumele abulawe, amapholisa athembisa ukuthi azacubungula ngemva kokukhonona kwabantu abaningi, kodwa sikhuluma nje akukuyenzeki lutho kuye lowo baba. Kusehlakalo lesi ubona mhlawumbe amapholisa ethatha inyathelo yini?
Amapholisa asathathelwa amandla awo, amapholisa asathathelwa ibile lawo, amapholisa asathathelwa indlela asebenza ngayo. Ngoba ipholisa indlela esebenza ngayo yikuthi angatshelwa ngumpolitician ukuthi kwenzeni, kumbe angatshelwa isiphathamandla sikahulumende ukuthi kwenzeni.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe, ilunga lebandla le-CCC. Asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sebandla leZanu PF umnumzana Tafatswa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe alitshotshozeli dlakela, njalo akuqondanga ukuthi lifune uChamisa abulawe. Ukunqoba kukamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa kukhetho lwebandla ngomvulo ukuthi aqhubeke ekhokhela ibandla lakhe elibusayo ele African National Congress kwamukelwe ngembono ehlukeneyo ngabamabandla aphikisayo kulelo lwizwe, njalo ele Freedom Front Plus lithi kubonisa ukulwisana phakathi kwe-ANC. Ibandla le-Democratic Alliance izolo lithe umongameli Ramaphosa kufanele asebenzise leli thuba ukufeza inhlelo zokuthuthukisa ilizwe, kwathi ele-COP lamtshayela ihlombe lathi sokufanele aqedise uphenyo lwenkohlakalo. Umkhokheli we-EFF umnumzana Julius Malema utshele abalandeli bebandla lakhe izolo ukuthi ukunqoba kukamongameli Ramaphosa akutsho lutho kubo. Ukuhlaziya lolu daba lekusasa yebandla le-ANC, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umbuzo wakho ufuna ukwazi ukuthi ekhethwe kanje waphiwa lethuba lesibili uzokwazi na ukuthi akhuphule izinga losekelo lwebandla lakhe. Lokho kunzima ukuthi umuntu akusho ngokuqiniseka, ngoba esikubone ukuthi kusukela ngesikhathi umnumzana uCyril Ramaphosa siba umongameli waleli bandla, usekelo lwaleli bandla lusuke lwehla kakhulu, okusuke kwenza nokuthi ezindaweni eziningi kakhulu kakhulu ezise madolobheni kubanjiswane ngokuphatha lezo sigaba ezama metro. Kodwa kumele ngikusho ukuthi lento yona ingabe iqale kusaphethene ubaba uZuma, kodwa ke kuthe mase kufika eParliamente kusukela nje ngembali yonke ye-ANC 94 kuzofika manje i-ANC yayikazithole usekelo olwehle ngesigaba i-ANC ehle ngalo kukhetho ngesikhathi ikhokhelwa nguSiri Ramaphosa. Mhlawumbe njengoba sethole ithuba lesibili kukhona okuthile azokwenza ukuthi akhuphule izinga losekelo, kodwa ke esikwesabelayo abanye ukuthi ibandla leli liqhakazeke phakathi okusho ukuthi ke ngaleyo ndlela akululu ukuthi abantu balivotele, ngoba abantu abangamalunga esibona ngokwabo badabukane phakathi ababambananga okuzokwenza ukuthi liqhubeke lisehla ngosekelo. Mase sibheka futhi ezigabeni ezinjengase KwaZulu Natal, sibona ukuthi indawo eziningi abantu bakwaZulu bakhethe ukubuyela bayovotela iNkatha Freedom Party. Zikhona izigaba eziningi zama-municipality ezisuke zawela ezandleni ze-IFP ngemva kokuphuma ebukhokhelini kukamnumzana uJacob Zuma.
Kuzaba lula yini kuye uMongameli Ramaphosa ukubuza sesikhangela abamphikisayo phakathi kwelakhe ibandla lamabandla aphikisayo?
Sonke sivula amehlo siyabuka ukuthi sibone ukuthi lokhu uzokwenza kanjani, ngoba ukuqhikezeka kwalo lokhu yikho okubangela ukuthi kube khona izingqushungqushu zonke esizibonayo lapha eSouth Africa, ikakhulu imizamo yokufuna ukuphatha ngochuku lo wake waphatha umnumzana uJacob Zuma, indlela aphathwa ngayo yesuka yenze ilizwe lingabambani nabalandeli bayo i-ANC bangezwani, ngoba kusuka kucatshangelwa ukuthi kukhona uhlelo oluthile nje lokufuna ukumchukuluza bamhlukumeze aphatheke kabi mhlawumbe ngezenzo ezithile okucatshangelwa ukuthi wazenze ezigoqela ukukhwabanisa. Kungakho ke kubalekile ke ukuthi mayisethe wangena thole indlela yokuthi alibambalisele libandla, ngoba kusikuyiwa ekhethweni luka 2024 abanye sibona sengathi uxhaso lwalo luzokwehla ukudlula lokho esesike sakubona phambilini. Kuyacaca ukuthi i-ANC ngeke iphinde ikwazi ukuphatha ibuse yodwa ingamanyananga namanye amabandla. Yikho esibona sengathi kuzokwenzeka ukuthi uhulumende olandelayo oka 2024 uzoba ngobambiswano mhlawumbe sebebambisane labo DA namanye amabandla aphikisayo.
Lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi yecubungula izombusazwe obexoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umbiko wethulwe isigodlo sommeli weleBhilitane othi amatitsha la eZimbabwe alakho uqatshwa ngomnyaka ozayo ukuthi asebenze khona le kweleBhilitane usudale uxokozela ababalisi bedinga ulwazi ngalokhu. Kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula, amatitsha angamakhulu amabili aphiwa umsebenzi kweleRwanda. EleBhilitane lithi lizaqatsha amatitsha la avela eZimbabwe, Ghana, Nigeria leSouth Africa. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la emaphandleni e-Atuz, umnumzana Themba Kuye Moyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakuqala ngicela ukuthi ngithi ababalisi eZimbabwe ngesimo seholo labo akula abangakwenza ngaphandle kokuthi lapho ababona khona kumbe abezwa khona kungani kule dlelo elingcono batatazele bayigoma. Okwembiko ephumayo le eBhilitane dinga ababalisi, thina njengenhlanganiso ye-Atuz ngesimo esisibonayo esibucayi elizweni le kunzima ukuthi sivimbe ababalisi ukuthi benze ababone ngani kungabaphilisa ngcono ngezinye indlela sithi ababalisi balelungelo lokuya dinga idlelo elihle njalo thina njenge-athuzi asingeke sibe ngqabeli
kukhona yini eselikuzwile ngokuthi ngobani abazavunyelwa ukuhamba khona ngale iminyaka yabo yokuzalwa njalo lokuthi kukhona yini okufunakalayo ukuthi bakwenze bengakayikhona
okwezidingo ezifunwa yiBrithani asikavi lombiko oqondileyo ngakho kodwa sikhangelela ukuthi umbalisi oqeqeqechileyo ole diploma wazibekisela isiyaphambili waba lama 3 kumbe waba le masters yakhona ulamathuba angcono ekutholeni lowo msebenzi hayi ukuthi kudingakala abaleminyaka engakanani kumbe abangakanani asilalwazi olukhulu ngakho kodwa ke la njenge athuzisa dingisisa siza dinga imbiko eqondileyo ukuze sincedise amalunga ethu ku-embassy yakhona leBrithani ngokudingakalayo langeminyaka ukuze bengatholise besehlutsheni ngoba bengene entweni abangayazi kahle
ungasitshela ukuthi kukhona yini elikucebisa amatitshala ngakhona lokho esikuzwileyo ukuthi bazavunyelwa ukuthi bayesebenza kweleBrithani
ababalisi abafuna ukuya eBrithani athuzi ibacebisa ukuba baqaphele ama-ajenti sokuzavumbuluka abantu abaningi bezenza abancedayo kanti bafuna ukudla imali sibona kule link ye-advert leyi ngokunjalo umuntu kangene alandele indlela eqondileyo yokudinga umsebenzi axhumanele embasi nxa kunzima sibile sebone ngani kuthiwa yena akakwazi ukuthi angancediseka njani angadinga umuntu ukuthi amncede axhumanele embasi yethe i-embasi yeBrithani izamnikeza okudingakalayo ngoba ivele kulomunye umbiko osuwubonileyo ivuma ukuthi iyazi njalo iBrithani idinga ababalisi nabeZimbabwe bayadingakala ngokunjalo kabadinga umbiko oqondileyo i-embasi ngabasiza nxa sebefike khonale eBrithani baqhathe siyabakhuthaza njalo njenge-athuzi ukuthi bafike bajoyine ama-trade union akhonale ukwenzela ukuthi batholwe ukulwelwa kumalungelo abo ngendlela eqondileyo
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane okwamanje ke sengilikhangelela ke okusemaphepha ndabeni okuphuthumayo iphepha ndaba le-Chronicle lilo daba lokuthi kulomama oleminyaka engamathumi amathathu lambili 32 obelethe abantwana abane uPatience Mutineripi udinga uncedo lokondla abantwana bakhe abangabafana abathathu lontombazana oyedwa iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende kanamali yokupha ingatsha zakhe ukuthi zisebenzise njengalokhu okwahlelwayo kuluhlu lwendleko ibhajethi iphephandaba le-Chronicle lilolunye njalo udaba lokuthi untombazana owantshontsha ingane yalabo ayebasebenzela le mota yabo kobulawayo ugwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka emine okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
Sanibonani Studio 7 njani Studio 7 kuyo zonke indawo enikuzwa hayi thina siyaphila siyaphila sibona nje uNkulunkulu kuphela osinikeza amandla hayi sithi lathi sibeke khonokho siyabe sikubona Studio 7 hayi nangizala ngisitho bakithi ukuthi kanti vele empeleni siyake size nakhona pha kubo-South Africa iqembu elikuthi ayelifana labo-ANC uze livume ukuthi hayi siyakwazi impela abantu ukuthi zisaziningi izinto okumele sizilungise njenge-ANC angeke kulungiswe konke nge-one day. Njalo siyababona labantu abaphula imithetho ku-ANC bayabotshwa, kanti kuZANU-PF obaba ikakhulu obaba uGawule laphana, iZANU-PF kuye ubaba uGawule ihlala i-right kokuphela. Akakaze wavuma ukuthi yesi siyakwazi siyiZANU-PF kule ndawo eziningi ezisafunakala ukuthi sizilungise njengeziphendiso ezathengiswa abantu. Yena kuye nje ihlala imayethi khona akulanto abangayifunda ku-America, umdala lo kumbe umdala kumbe umfana. Yesi siyakwazi ukuqhatshiwe kuZANU-PF, akufuneke sikubalekele lokhu.
Studio 7, Studio 7, linjani basasazi nabalaleli kuyo yonke indawo. Silithanda thandi ngomsebenzi eliwenzayo, lisiphawulela izindaba zishisa. Nikhuluma lo Mr. Fire, likhuluma lo mlilo ophuma laphana elubhane endaweni yasebhuvu lapho kwasho owamnyamalela khona uLobhengula. Ngikhuluma kwamanje ngisegoli. Siyazizwa izindaba ziyaphuma ziyakhulunywa. Mina ngithanda ukuphawula kakhulu ngodaba olenziwa ngabomonzoro. Laba bantu bathandekayo basebenza imisebenzi yabifana leyamaxoxo. Why ngitsho njalo? Ngoba ixoxo angeke ube kwazi ukuthi lihamba njani, njalo lidlani, njalo lidlanini. Imisebenzi yabo injalo. Okwamanje uMonzoro angeke sibe mazi ukuthi ungukhala bani kaPenda, ngoba uthi yena uyi-opposition party, kodwa imisebenzi yakhe ibonisa ukuthi uhambisana leqembu elibusayo. Umbuzo wami uthi why yena engahlukunyezwa if my opposition party njengamanye amaphathi ahlukunyezwa? Yena akahlukunyezwa, angeke umuzwe ekhuluma, angeke umuzwe esenzani, uthule nje kuphela njengamanzi esiziba. Seduze lapha bayakhona. Ngiyabonga Studio 7.
Sanibonani Studio 7, sanibonani Studio 7. Igama lami ngu-Talent Mbeki, uzalwa ngizolebhithi bridge. Studio 7 nginenkinga enkulu kakhulu engivele, nginenkinga enkulu kakhulu engivele le-Studio 7. Ngiskenyiwe, ngadathelwa imali ku-akhawunti, leyo mali engithathelwe ku-akhawunti, imali kanti ngezimali zabantu zesitokofela. Kangena umeseji, umeseji lo usithi wona mina ngiwine i-laptop eza kuma-30,000. Ngi-apply, ngigcwalisele ilo kunjani. Lapho amafomu akhona through internet, ngayiyenza yonke le nto leyo. Kwathiwa i-fees engizoyibhadala i-50 rand, ngayiyenza yonke le nto leyo. Aqalisa afuna lapho kufunakala khona i-account number ngayifaka. Ithe ma sengifake i-account number, abantu labana bazange badose lo-50 rand, bavele badose yonke imali kanti lapho ende imali kanti lapho kanti kuyimali ezitokofela ebebecelile ukuthi bacala ukuthi mina ngibambe emsebenzini, kanti sihlala siyidlala ngibamba leyo mali leyo. So umoya wami ubuhlungu ngoba manje abantu sekumele kushiye imali zesitokofela. Abantu sebecabanga ukuthi mhlawumbe ngidlile imali yesitokofela, angiyidlanga. Abanye bakhona sekungabantu sengiphilele evalweni, sokungabantu impela abangangilimaza kakhulu ngoba akusizwa nami. Uyabona, akusazwami impela, and senginamana ngilinyaliswe zabantu kakhulu ngale nto le, ngoba angilali ubusuku nemini Studio 7 ngiyohambisa imali yabantu. So bengicela usizo Studio 7 ukuze ehlisa nangokusithoba. Imina uThandi.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7, kunjani lonke bantu bakithi eZimbabwe? Yabonga izindaba lakho konke esikuzwayo. Mina laba abathi uMgaki ungcono kulo mnankoko, angivumelani labo. U-5 years engale ehluthe umbuso kuMgaki, ngoba uMgaki kunje wayesebulele more than 50,000 emathekeleland. Abantu behlukunyezwa libutho le-National Army lele-Gugraonda, behlukuluzwa even ngamapholisa awe-ZRP, behlukuluzwa ngama-CID. Angikhulumi ngama-CIO ngoba bakhona abangakithi ekhaya ezana labo, namanje abekho, wayesebengasegoveni. U-5 years yakuqala kaMgaki kwakunzima kakhulu, kwakwaze kwabulawa namakhomanda ezapho, amanye abotshwa, amanye aphuma ngendlala. Angikhulumi laba babilwela inkululeko, abanye babefile, abanye bechaye bayizilima, vele kwakungayenzi. Sasisaba amasotsha, sasibaleka iveni siwabona. Kodwa manje angikabona umuntu obaleka isotsha, akukabi labantu 50,000 abatshonileyo. So ubungcono kaMgaki 5 years yakhe yakuqala ne-5 years kamnangakho yakuqala aliwuqhathanise sibuzo. Secondly, umgaba othethe ilizwe leZimbabwe lungunumber 1 e-Africa walifaka kunumber last, so kungcono bakhe khonapho babuyibuphi. Engicabanga ukuthi bathi umgaba wayengcono ngaba bevele besapota izanu njengoba izanu zibhazukile yaba yi-CCC yi-Rizotshonjalo, kodwa babengekho kuzanu. Ngicela like libuze kumbe umuntu olwazi kahle udlame lukamgabe libuze kela abantu bezaphu kumbe libuze abantu ababengamagorila cabangayo babazofakaza ngcono. Hhayi, lizokuthi umgabe wayengcono, umuntu wayelonyaka ngaka waxotsha ilungu emapulazini, wadestroya everything, wathatha amafemu obulawayo wawaseharare, abantu emabhoda betshontsela ama-fish oil lani lani. So ake libutho ungcono kukamgabe nje njengoba mbali nento nje zibe ngu-8 owazenza ezingcono elizazi. At least kungcono mbijana kukamnangakho ibhoda egodini iwamaseville ban nesiteshi sogetsi siyakhiwa i-1 nedamu lelishangani izambezi ilegwayileli. Ungcono sizobe khuluma ngakho. Ake litho ubungcono bukamgabe liwaziwe nama-costorich wonke owathutha wasiyarari. So ungcono bakhe buphi?
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika, ikomiti yedalele Senate ebicubungula umvukela wanyakenye e-January 6 Committee isifumane owayengumongameli uMnumzana Donald Trump elamacala amane aphathelane lokutshotshozela udlakela lokugenqulwa kwempumela yokhetho. Leli dale seliqhubeze umthuthisi wesizwe ukuthi athonise uTrump ngoba belobufakazi bokuthi wephula umthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika uMnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi mpela uTrump usephoselwe esihogweni na.
Iqiniso sibili ukuthi abekiwe amacala la amane kumongameli uformer president uDonald Trump. Eqinisweni lapho bekuvele kukhanya ukuthi kuyamgombolozela, bekukhanya kungathi kuyamgombolozela sibili, ngoba into yakhe ivele isukela khatshana. Amacala lana awe-impeachment amabili esulayo, ngoba laphana wayesagqoke ikepesi le eyobupresidenti, isigqoko sekhanda le. Manje kathesi usengifoma, nxa engifoma laphana kutsho ukuthi kungenzakala ukuthi isigqoko lesiyana nxa singasekho sesingamgombolozela. Imicijo abayibekileyo yonke mina mbona ngathi iqiniso lokuthi kungaba le criminal activity ayenzayo uTrump. Akuthiwa lokuthi kungaba kuvele yayikhona, ngoba nxa ungupresidenti ungumongameli welizwe uyekela abantu bebhidlisa indlu yephalamende njengakhona kuphela, uyabe usithi wenzani, uyabe usithi uthi. Angithi kuyatshengisa nje zona ziyana ingqondo zokuthi yena wayevele efuna ukuthi ayikhu efuna ukuthatha umbuso ngenkani esebenzisa amanga esebenzisa khonoku amsebenzisayo. Yikho ke kwayangisa ilizwe leli kakhulu kakhulu kakhulu, ngoba ilizwe lela ngithi belingathi ngu-Big Brother nxa usiza ku-democracy, ukuthi khona i-democracy inje, i-democracy yenziwa so, i-democracy kuhamba kunje. Yena wasebakhupha kuleso simemba ngokwenza khonoku kuyanokwenziwayo. Yikho mbona ngathi mina uzangena ekuthonisisweni. Okube kusegcekeni lapha ukuhlakaniphe engikubonileyo laba be-DOJ abe-Department of Justice ukuthi bahle bakhetha lo ujaha uthiwa uSmith ukuthi akhangele indaba le. Uzayikhangela njengakhona lokhu.
Manje ngokubona kwakho, khona lokhu osekwenzakele kungaba lomthelela na kukhetho oluzayo?
Mina mbona ngathi lokhu kuzakwenza ukuthi kube lomahluko kancinyane esigabeni sokuthi ama-Republicans akhangela njani undodalo uTrump. Ulama supporters akhe unala amalutshwane ngoba nxa ungakhangela kuhle kuhle yona i-Republican Party ayisibo bonke abasekela lokhu ubudlwangudlwangu lobu bukaTrump. I-30% yabo yiyo kusekela yolokhu. So kuzabonakala khona luphana. Mina engathi ngumelele sibili nxa sisonke lapha esiza kubukela ngama-primaries ama-Republican. Nxa sebemphikisa laphana uTrump abanye labo sebefuna ukungena ukuthi ba-electwe babe ngo-president. Ngibona ngathi ngikhona bezajelana abakudle ebusika khonaphana. Ngoba babemsekela phela kabazange bamsole entweni yona le ayingenayo. Manje kathesi-ke njengoba kuzabuya labo sebesifuna phela isikhundla zona ziya. Sizabona ke khonapho ngikhona bezatshelana wonke ababekufihlelana khona lapha. So ngibona ngathi kuzaba le effect sibili okuyinto lokhu ngoba ngite ngiyakhangela i-television yabo le okuthiwa yi-Fox 4. For the first time bakhangele wonke ukuthathwa kwakhe uTrump bekubroadcaster umhlaba wonke.
Hayi, siyabonga mnumzana Raphael Mthombeni esidubela ke uhlelo lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande.